umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odoba kulamasonela ukuthi kusitakanisa amaithi nikusithanda zake sehlile akungananzela ezambuzini ngaye ma kungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla yikokwenza umemetheke so sokukhona yikubana lathi kokulawo liyananzela kusiyohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathi esiyananzeleke ukuthi indawo ezinele khona abakobulawayo yiwamanzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esile siyakwazi ubana amanzi ayashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usikhathi ayekele amanzi angavali ke kubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela amanzi kube lamashada ama-water kiosks ungathi ancedisa abantu xaso sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bona indawo ezingela amanzi ziba la manzi ngoba nxa uvele kungela amanzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi so-ke engxenye kobulawayo sisicheleke ukuthi hhayi ama-sitifazer sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angavalwa lokhu kuthiwa i-load shedding bake bayekela amanzi achubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisa ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa sithi council kwezempilakahle lapho i-department ze-health ekube le ndlela ukuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi lala abantu abathengisa ezitaradeni laba abazincedisayo sithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancediswa bancane ngoba uzananzela bathengisa abanama-fruits akula mazi umuntu uyathenga fona ukudla engagezanga so into zomasofanele zincane lezi amabhayilezi akalandeli abantu belakhobolaminyeni ezitaradeni bethengisa ukudla abaye bathengisa bezithwala konke lokhwana-ke kumise ukuthi ama-local authorities ohulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni.